ngilesifiso esokuba ngabe osomabhizinisi bangena yokuhelelwa lozelo ebantwini kazana abayiwo abathenga kubo, ngoba indlela abalokhu bekhuphukisa intengo ngayo uyazibuza ukuthi ngabayithatha ngaphi, i-justification yangona ivela ngaphi, pho babasesolozulu lwenyembezana na? Ngoba ungakhangela akula nto ejustifya indlela abakhweza ngayo. Ye, into ezinzima sibili, siyabona amafutha ayakhwela, i-petrol diesel iyakhwela isikhathi zonke, ezinto ziyakhwela, but akujustify ukuthi umuntu azakhweze nge-more than 300, 400, even 1000% intengo zabo. Ubuyeleso kutheni? Into esiyaziyo osomabhizinisi bakudala, abantu bebefaka ama-reasonable percentage profit margin yabo, bebedlalela kuwo 15 to 25% or so, and abantu bebesenza i-business lelo libona umnotha mbija nambijana kuzo. Manje abakathesi bafuna umnotha kusasa ekuseni, yena umuntu ekuqale namhlanje ntambama. So khonakhona kuzasilimaza, and I hope abantu laba one day bazazwisisa ukuthi kona let's compliment what the hulumende is trying to do and to what is doing civil, let's play our part and si charge reasonably. Ye, nxento ziphelele ofuyeni ekhwelile lawe kweza okulingeneyo, not okubulalana.
Kodwa isisusa sendaba ke, kuyini uhulumende angakwenza ukuthi umnotho welizwe uvele uqine ukwenzela ukuthi intengo yempahla ingakhuphuki?
Bidadethu, nginganika umzekeliso omfitshane yolula. Kuyini okuyenza ukubana inyama ikhwele kangaka? Inkomo ingekhona beZimbabwe, awuyithathi yamanye amazwe. Utshani obudlazi inkomo lowo ngiwalapha eZimbabwe, awuthathi kwamanye amazwe. Amadiba awasebenzisayo ekudibeni inkomo lezo alungiswa kona beZimbabwe. Ikhona inkampani elungisayo lapha eGweru kathesi, namanye amakampani atshiyetshiyeneyo, konke kukhonapha. So i-justification yokuthina usifaka iprice yenyama uyilinganisela amadola aweneliya kuvela ngabi khonokho. Imbiza singokwayo esilima kulapha ezivandeni zethu, uthola iprice yayo isilinganiselwa lamadola aweneliya kuvela ngabi khonokho. So anabona ezinye izinto they are not justified at all. Imizamo kahulumende iqinile sibili, kodwa into emele siyazi ukuthi uhulumende yithi nxa mina lawe singafunanga ukuntshintsha siyenze okulungileyo, whatever uhulumende is doing kuzawela eceleni. Uzofana lo muntu othola inhlanyelo ayijikele ayihaze nje, enye izawele emhlabathini ovundileyo, enye iweleni endleleni. Ewele endleleni laphana esikwakweni ayisoze imile, ngoba iwele esikwakweni izadoda zizinyoni, kodwa ewele emhlabathini ovundileyo izamika phela ibele lithelo. So uhulumende ezilongenzi esenza into yakhe enhle efaka inhlanyelo yakhe enhlabathini evundekileyo, thina siyenze kujikele ezikwakweni, kuzaba ne-problem enkulu kakhulu. We need ubana sisebenze ndawonye thina lohulumende, ngoba uhulumende yithi thina siwuhulumende. You cannot separate the two. Singakujwayela khonokho sikubambisise, uzabona kuzasihambela ngolunye usuku.